atisendaba ku VOA indebele.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu ebuseni mhlaka 10 kuZibandlela 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, wake waba ngumphathi ntambo kahulumende obona ngezokukhumisana umlotha umnumzana Moses Mzilandlovu osekhokhela ibandla le-ANSA ubotshiwe ngemva kokuba izinto zakhe zilume inkomo ebezingene epulazini lakhe.
Mavuka namhla ekuseni ke sengihambise plant records. Sifika khona umpolisa senikeza ama-prosecutors i-docket leya. Lami ke ngisizwa ngiphandle, but kanti siphikisana ukuthi ayisiyocala okungathiwa lingangena ekhoti lona leli.
Sihlaziya ubudlelwano be-Iran lele Melika kulandela ukubulawa komkhokheli webutho le-Iran umnumzana Qasem Soleimani, kanye lokuhlaselwa kwenkamba ezilamasotsha eMelika e-Iraq ngele-Iran.
Ubudlelwano sobuhamba nisake kakhulu okwesikhathi eside sibihle singasiya, ngoba sengitsho yonke nje inkabazo phakathi nxa kuzona nge-Middle East, ngoba konke bayakwazi ukuthi nxa into ingenzakala laphana kuphambanisa abantu abafaya ngabantu babo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Owake waba ngumphathi ntambo kahulumende obona ngezokukhumisana umlotha umnumzana Moses Mzilandlovu osekhokhela ibandla le-ANSA ubotshiwe izolo ngemva kokuba izinja zakhe zilume inkomo ebezingene epulazini lakhe. Umnumzana Ndlovu uze wakhululwa izolo emthethwandaba ngemva kokuqeda ilanga lonke engadlanga lutho. Sixoxele igqwetha lakhe umnumzana Nqobani Sithole. Wotshele uChris Gande weStudio 7 okuningi ngalolu daba.
Okwenzakeleyo kahle kahle ukuthi sifikile enkantolo yaseplant kubatshutshi semahofisi nabatshutshisi. Bavumelana lathi ukuthi icala leli ubaba uMzilane ekheswayo akuqedakali ukuthi kusuka ngathi kuyena. Ngakho-ke bona basebesithi hhayi bafuna ukunika ithuba amapholisi ukuthi ayelisolisisa kuhle nxa sebe lobufakazi obungani buyacaca bazasuka bambize njalo abuye enkantolo. Kahle kahle nje into yangikhona into ebanta indleba kuqedakali ukuthi kusuka ngathi kuya angithi. Into mina engingayitsho ikuthi nje hhayi ubaba uMzila ngumuntu nje abantu asebethanda nje ukuthi bahambe bayemripoti emapholiseni lakho ukuthi amapholisa aselekwanyisa ukuthi apho ngihamba ayemthatha amvalele even okuzizo kwangikhona kungacali ukuthi kuhamba njani. Ngumuntu ovalelwe izolo walala esitokisini uze waphuma ngama-12 engadlanga. So into esingani iyethusa ukuthi kathi kuvele kusuka ngathi kuya
kahle kahle bathi kuthiwa kwahamba njani.
Kulo muntu othi yena inkomo zakhe zahamba eplazini likababa uMzila zasezilinywa yizinto zikababa uMzila. Into engisuke ingemangalise ukuthi umuntu lowo naye ukuthi wayeseplazini lonelo, kodwa ungathi akhangela emthethweni nje ukungisa eplazini lenyindoda unganikwanga imvumo lecala, kodwa akulamuntu ongathi ufuna ukukhangela ngaleyo ndlela. Bona bafuna ukukhangela ukuthi izinja ezivele zigcinelwe ukuthi zilume zona ezizinto akuyikuthi kwenzakala ukuthi zilume zona ezizinto ezibuyayo zokudla ensimini kababa uMzila. Yikho kusuka kwethuse kuyikuthi layo ubaba uMzila uthi ngesikhathi soneso kule nhlanyelo yakhe yadliwa zinkomo, kodwa ubengakwazi ukuthi ngezikabani. So lowo layo sengathi sesincedise ukuthi sazi ukuthi kade vele kuhamba njani. Ngakho-ke layo ubaba uMzila kule nyathelo athi uzalithatha ngakhona okokwayenzakalayo, kodwa yena akayisiki ukuthi wathumela izinto ukuthi zilume iy'nkomo zomuntu. Nxa kuwukuthi izinto zaluma vele nxa kungela muntu ekhaya ziyaluma.
Umnumzana Nqobani Sithole ligqwetha ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Kusenjalo uChris Gande uphinde waxoxa lo mnumzana Moses Mzilandlovu ngokwakhe yena othi ucabangela ukuthi uhlukuluzelwa ukuba waphiwa ipulazi yena engasolunga lebandla le-ZANU-PF.
Well, okwenzakalayo ukuthi ngihlukunyezwa ngumuntu think da ngikwazi ukuthi selesikhathi esingakanani, but kumele ukuthi ngumakhelwane, but umakhelwane ohlala phethi yakwethara. Umuntu lo ukhanya ubedlisa inkomo zakhe eplazini ngaphandle kwemvumo yami. Then ngokutsho kwakhe uthi yena izinja zami ziluma iinkomo zakhe. Abesho sithi mina ngisezelile ukuvena izinja ukuthi zilume iinkomo zakhe. So babe bazembopha lapha izolo emini iselamapholisa. Ngakhangise enkambeni ngiyathatha i-statement ngagcina ngivalelwa khona. Ngavuka namhla ekuseni ke sengihambise Plumtree Court. Sifika khona umpholisa senikeza ama-prosecutors i-docket clear. Lami bensizwa ngiphandle, but kanti siphikisana ukuthi ayisiyo cala okungathiwa lingangena e-court lona leli ngenxa yokuthi livele into yokuqala ikuthi kalila bufakazi obugcweleyo. Into yesibili ukuthi xa umuntu lo evuma ukuthi inkomo lezi beseplazini kamzila, nxa into iseplazini lakho liyafana nokuthi isemzini wakho, whether kusedorobheni isemakhaya, kulelungelo lokuvikela impahla yakho kumbe lempilo yakho elokuzweni engabithethiselwa yinto eyenzakalayo. Yikho ngaleyo ndlela bakhaya besala ukuthi hayi, ngaphandle ukuthi amaphoyisa ababuye nobunye ubufakazi obedlalo bakade bebulungisile, engxenye bangaproceeda by way of summons.
Manje wena nxa ukhangele ubona ungani ungauhlukuluzelwa na ukubana iplazi leli waliphiwa ungasomuntu weZANU PF?
Kakhulu vele konke esengikubonile empilweni yami ngikhona apha kuleli plazi, okungehlelayo okuphathelana nokuhlukunyezwa ngabomthetho kuvele kulesandla esikhulu esezana uPF. Ngitsho ngoba ngokuthi ngithe kusiza iland reform, mina bengivele ngirente eplazini leke. So ngaba umuntu okuqala ukuthi lami ngi-applyele ngithi ilozena eplazini ngifuna ukuthi lami ngibe resettled yilo ngivele ngikhonapha. Ngomthetho kutho ukuthi umuntu onjalo umele ukuthi vele anikwe lowo kuthiwa yi-first preference. Ngithe sengilinikiweke i-land committee yekhezi, kwakhanya omunye umuntu ongumkhokheli omkhulu kuZANU PF wayathatha abantu abakhulu ku-CIO, ku-Army, ku-prisons la ku-National Parks, lezinye iy'ngatsha zikahulumende eziphathelane lezokhuselo, wabahlalisa kwenye ingxenye yepulazi leli. Kwayehlisa ubukhulu bepulazi kusukela ku-360 hectares senzele 100 hectares, engathi mina sokuphose kube yiploti nje. Yikho ukuhlaliswa kwalaba bantu, omunye wakhona walaba bantu othiwa nguNgwenya, onguye wabuye ezenithathela ingxenye yepulazi leli, ngumuntu wakuthi ngo-2001 ngibotshelwa kuthiwa mbulela umuntu, wangithatha ezitokisini engihambisa i-Trade Gold ukuthi ngiyethonisiswa. Ngithe ngangangeni phakathi e-Trade Gold wangiparada phambi kompethelezi indaba. Ngaphuma ngikusemanye iziphepheni, kwaphuma ku-TV ukuthi umzila ungumbulali, uthi ungu-MP umuntu ungumbulali. UNgwenya nalowo sowaphuma kupholisi engumuntu owayengikhokhela khona lapho, kathesi ngomunye abahlezi eplazi ndona leli. Yikho ngithi mina ngalokhu ngiqinisekile ukuthi kule sandla esingaso somthetho, but isandla esingabe singe zalaba amabandla awezepolitiki, especially iZANU PF, ngoba ngibona ngazathi umuntu owayekhokhela lindaba umuntu omkhulu kuZANU PF ukuthi athathe iplazela linika abantu ngaphandle komthetho.
Lo ngumnumzana Moses Msilandlovu, owake waba ngumphathintambo wezokukhomisana umlotha, njalo usekhokhela ibandla le-ANSA. Sixoxelaye esePlumtree. Asenelisanga ukukhuluma lebandla leZANU PF kumbe umakhelwane wakhe ngalolu daba. Ngesikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ezikumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo, umphathintambo kahulumende obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi ulethemba lokuthi umhlangano ozaqhutshwa namhla phakathi kukahulumende lezisebenzi zakhe ku-National Joint Negotiating Council uzaphuma lezinqumo ezisuthisa amacele omabili. Utshele iphephandaba le-The Herald ukuthi uhulumende uzimisele ukubona ukuthi izisebenzi zakhe zithola iholo elithe xaxa, kodwa uthe konke lokho kuzahluzwa emhlanganweni namuhla. Isisebenzi sikahulumende esithola iholo eliphansi sizuza i-$545 ngesikhathi inhlanganiso yeZimbabwe National Statistics Agency isithi imuli elabantu abahlanu idinga i-$3,700 ngenyanga ukuziphilisa. Iqembu le-Highlanders lithi selibuyisele isiphathamandla salo uNhlanhla Dube esikhundleni okomnyaka owodwa, njalo selidinga i-marketing executive ngendlela yokulandela okudingakalayo ukulondoloza ilayisensi yalo. Umgcini sihlalo waleli bandla uKenneth Mhlophe ugcizelele lolu daba kuphephandaba le-The Chronicle wathi uDube, yena owangena kulesi sikhundla ngomnyaka ka-2017 ethethe indawo kaNdumiso Gumede, uvele useqalisile ukusebenza ehofisini yeBoso. Sithathele lithuba ukubonga labo abasilandelayo kukhasi lethu le-VOA Ndebele lapho esi-live streama khona, lalabo ke abasilaleleyo emsakazweni. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli be-Studio 7 abasithumela wona nge-WhatsApp.
Ngiyalibingelela basakazi be-Studio 7 kanye nabalaleli. Ukhulumayo ngu-Dr. Kizon Betsi. Kufunakala abantu basihlise bonke, ungakhathalekile ukuthi uphethe iphi iposition, njalo ungaliphi bandla. Abantu babambane balungise okuhlupha elizweni, ngoba kunobunzima mpela. Khuluma nje ngisekhaya, abantu ngiyababona namhla bebeholisa ukudla. Abantu baholiswa kuthiwa yini lokhu, imfe ukuthi bazokudla, and bayakhala abantu bayasho mpela ukuthi hayi okunzima loku angeke bakudle lokho, bazonikeza izifuyo. Manje uma unganakho ukudla ugcina uphela uforce ukuthi unjani ugayise kumbe ugige la mabele ayimfe uwadle. Lokhu uyabonisa mpela ukuthi hayi kunzima elizwe, abantu sebezebele sidla izinto ongamelanga be bazidle. Ngakho kuyadingakala ukuthi mpela kuze imediator e-neutral engasoze ibe ngohlangothi oluthile, kodwa ezabefisa ukuthi lizwe lelilula. Ziyavula isikolo ngemfikezayo, kodwa manzizwa amahemhem abasike bebunda bakhona nababalisi bayatsho ukuthi hhayi angeke bavule bona, ngoba kunzima, ngoba last year 30 term bavale nzima vele bekuhoslo, ngoba ihope ayikho njalo futhi akuthembisi ukuthi kuzolunga, ngoba imali abayihola incane. Kuzolihle kunzima elizweni, lakunzima kakhulu amangamabi kube lezulisala kanje le nkinga. Ngakho siyacela mpela uNkulunkulu lata kasikawena kata abantu bezibabhe bonani kuzolidlayi. Siyacela mpela kube ne-mediator e-neutral ezafisa ukuthi kulunge elizwe. Abakhokheli bamabandla wonke bakhulumisane. Ngiyabonga.
Yezwa Sibhekile, siyakhala siyakhala, we are crying mana, but ngelizwe lethu sinje or ngithi nginje mina ngiyouth le MDC nginombono ukuthi ifuthamisa engaqoqa wonke amayouth ngathi mina aseZimbabwe noma ala eSouth Africa awathini amazonke amanye amthanda ukuthi dlala amfuna ukuthi engaba naso isikhala sokuthi aqoqe wonke umuntu abe namasocha akhe naye abe isecurity enzima eblind edangerous futhi, so that noma ehamba kube ne that fear kula bantu bamu-attacka noma abafuna ukuthi bamguduze. Phela yinto le eyenza ukuthi iChamisa angastep in nepower nouunderstand ukuthi akanayo isecurity. Ngiyanithola, you are ready for that.
Salubonani basakazi be-Studio 7, lani balaleli lonke izalwane zaseZimbabwe emagumbini amanomhlaba. Mina ngokufisa kwami ngokubona kwami befisa ukuthi njengoba upresident ehambile wathatha ikhefu kancane, ngathi ngahamba for good engasabuyi ahlahambe unomphela. Abantu behlale phansi behlanganisa amakhanda bebona ukuthi plan B ithini, ahlahambe unomphela ubaba lo, ngoba hhayi sesisuthi ngaye. Siyabonga ukusebenzela akwenzileyo ukusizwisa ubuhlungu obungaka. Lo okhulumayo lo ngumamoyo wasesilobela ngokuhlala ngilapha emafikeni South Africa.
Nabingelela ba-Studio 7 bakhiphe abathanda kangaka bakhiphe ungamile inkomo wakhiphe esikhalangeni. hey, mina ngilesimanga lapha nxa ukuthi awufuna umuntu ukuthi awungupresident wangifuna ukuthi awuyakhokhe fitness lamba kangakahlupheka kangaka. Uhamba ukhefu fitness, ikhefu lani nasihlupheka kangaka upresident uhamba ukhefu. Yeyi, 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 lokhu ngokunye phela. Abantwana lenyaba phela baya ezikolo ngoba siyaswela yena imali yokuthenga amabhuku, siyaswela yena imali yokuhambisa abantwana esikolo balambile bafeinta kathi ezikhona apha abantwana ledelela kule ukuthi zabakhela unati. Ala jise ukuthi akuvote butsha, kungcono loko kuphela kuvote butsha. Sehlulekile baba lo, akuvote butsha.
Salibonani basakazi be-Studio 7 kunye nabalaleli. Mina gama lami uKK Ncube. Mina ngiwami umbono enginawo, ngicabanga ukuthi ubaba uMnankagwa akahlale phansi lapho le Politi Biro yakhe babonisane ukuthi bengenze njani ukuthi ilizwe lithuthukele phambili, ngoba okwamanje ama-plans abalawo angeke sasebenza ngaphandle kokuthi bayekhulumisana ne-Britain, bahlale phansi ne-Britain ibancedise ekutheni kona yaye babe vele bengaphansi kwayo, sasivele singaphansi kwayo i-Britain. Ngoba iZimbabwe kwamanje isimo sayo ngeke isakwazi ukuvuka ngaphandle kokuthi ungenelele bona ababeyiphethe ama-British, ngoba benemali eqinileyo. Akabuke njalo into eyenziwa i-Cote d'Ivoire laphana, badlelana ne-France, iyiyo babevelelwe ngaphansi kwayo kusukela. Nathi ngokunjalo uma singazitsheli ukuthi hhayi vele singabantwana kulanto esingayenza njalo, sesifisa ukuthi abantu beZimbabwe baphile impilo engcono njengabantu bonke basemhlabeni, ikuthi kukhulunyiswa ne-Britain, iZimbabwe ivuma amacala elawo ibisi sithi kuBritain hayi ncedisa kona Britain ngendlela okwanisa ngakhona, njengoba ngangivele ngumntanakho ubone ngalapha la kungasincedisa, siyeke nje ukuthi mhlawumbe bazishaya isifuba bethi hayi lize ngeledu, kodwa bebona ukuthi abantu sebeselangeni sebesiyishampela. So ngicabanga ukuthi hayi ngowabo umbono loyo engilawo, xa uPresident Mnangagwa engenza njalo yatshele nje iPolitiki yakhe ukuthi hayi madoda singene kulolu nyawo olutsha, maybe singalungelwa. Ngibona ngathi kungancedisa lokwana ukuthi ilizwe liphakame. Ngiyabonga.
Lawoke ngamazwi abalaleli bethu, lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu kuWhatsApp ngenombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Ukhona ke omnye umlalelo othe laye ufuna simtshayele ucingo akhulume lapha emoyeni. Yebo ke ngizaqhubela phambili inamba yakho. Sekuchayile babili ke abalaleli abatsho njalo, omunye nithemba ngowesiphezini, omunye ngowe-South Africa. Sizalichayela ke ucingo kusasa kuhlelo lwe-Live Talk. Yebo ke labo abasilandela kukhasi lethu le-Facebook, sibonga uThabisani Ncube osibingelelayo uthi ulombiko laphana ngiwubone kuhle. Unkomo Foster uthi mavuko ngise Plumtree. UNorman Ngwenya uyasibingelela usinike inombolo yakhe. Yebo kenza iqhubela phambili, baza kutshayela ucingo kusasa. UJason Maphosa laye usibuza amavuko, hayi sivukile ngezinye indlela, thina sikavukile ngoba sikalali lapha eWashington DC kathesi isikhathi ngu-11:48 khona kuza kuba semadabu kabusa ngemzuzu nje emlutshwana elandelayo bese siyalala, kutsho ukuthi sitshiyana ke nge-7 hours iZimbabwe ingemva kwethu. Yebo ke uJason Maphosa uyasibingelela. UKhoselihle Mbiba Ndlovu uthi sibukele eseJoburg njalo ekhaya uvela eLupane kwaMadwala. UThabisani Ncube laye usinike inombolo zakhe. Zasiqhubela phambili sikutshayele ucingo kusasa kuhlelo lwekuseni olweZimbabwe Today asixoxeni kumbe olwe-Live Talk, ngoba lolo lwekuseni asithathi incingo. UMusa Mazibuko uthi amavuko omsakazi nabalaleli, ngibingelele enkayi abakumathema, sibongela kumdali ngezulu. Hayi bathi lichayile sibili, singathi lingaphinda lizifuyo zethu zithole ukudlala amanzi. UDescent kaGolide kaJamela uthi linjani emsakazweni ngiseJohannesburg. Yebo siyathaba ukuba lawe Jamela. URobert Lemoheng Lehobe Ngwenya lawe yasibingelela. UPressure Nzuza lawe yasivukisa lapha. UKwanele Trust Ndlovu uthi ucela ukubuza, njengoba sikhomenta kanje niyabadlulisela la ama comment noba asala lana sithemba ukuthi labo balalele bayawezwa ama comment njoba leyalizwe nje khona phemsakazweni sixoxa labantu abachiyeneyo inqengabe bandla lezana uPF inqengabe MDC abenhlanganiso ezizimeleyo njalo siyathatha la ke ama comment la asegcekene abona ngumuntu wonke njalo siyalandela lathi abantu abanengi isiphatha amandla zikahulumende uma ngakho labo babona ebulenjini babo beFacebook kumbe kuTwitter ukuthi kubhalweni kuviyo eIndebele ukwanele Trust Ndlovu la usinika inombolo zakhe enza zidlulisela phambili uthandeka gabula uthi ngivela eLupane eSt Luke's ngobuhlungu lokho abantu sebezwile uvusa impofu futhi watching from Mount Botswana yebo ke ithandeka khona ngapho eSt Luke's lami ngazalelwa khona kodwa hathi ngoba mvele eLupane ngoba mvela enkayi emaguswini so iSt Luke's iba seduzane kulesibhedlela senkayi siyabonga ke ukusilandela ke balaleli bethu liqhubeke lisixhasa. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafutshane. Umongameli Donald Trump weMelika uthi ilizwe lakhe licabangela ukuthi ele Iran lingabe lidubule indizamchina yeUkraine lingelanhloso ngesikhathi lihlasela inkamba ezimbili iIraq ezigcina amabutho eMelika lamanye amazwe. Kodwa ele Ukraine lithi injini yendizamchina leyo ebangelela ingozi ebulele abantu abangu-117 abakade beyigadile abagoxela abeCanada. Lokhu kuza ngemva kwengxabano ukulandela ukubulawa kwesiphathamandla sebutho le-Iran ngelemelika lisethesa ukuphula ilungelo lobuntu lokubulala abanye. Idale lephalamende yemelika e-House of Representatives isivumelene ukuthi umongameli Donald Trump walelo lizwe engathathi inyathelo kweziphathelane lezomvikela engatholanga imvumo ku-Congress kudaba oluphathelane le-Iran. Isinqumo lesi sithole amavoti angu-224 kwabasisekelayo le-194 kwabangasisekeliyo. Iningi kungamalunga ebandla lema-Republicans okuyilo elibusayo. Namhlanje kweziphathelane lokwenzakala eMelika siqhubekela phambili ngengxoxo yethu lomnumzana Mandla Mkhwananzi isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika sihlaziya ubudlelwano beIran leMelika kulandela ukubulawa komkhokheli webutho leIran umnumzana Qasem Soleimani kanye lokuhlaselwa kwenkamba ezilamasotsha eMelika eIran ngele eIraq ngele Iran.
Ukhanya umongameli Trump isijeziso uphambile ngazo ngoba afuna ukuthi asuse laphana u-Obama ukukhulumisana kwabo laba bantu lo-Obama ngesikhathi esedlulileyo. So yena uhamba ngezijeziso.
Ubona ubudlelwano busiba njani ubeMelika le-Iran le-Iraq? Bengaba yizitha yini kumbe hhayi bazalungisa nje beqhubekele phambili ngezokuthengisela?
Ubudlelwano sobuphambaniseke kakhulu. Okwasikhathi eside sibihle singaya ngoba sengisho yonke nje inkabazo ephakathi nxa ukhuluma nge-Middle East ngoba bonke bayakwazi ukuthi nxa impi ngenzakala laphana kuphambanisa abantu abafaya ngabantu babo okungangokuthi phela nxa leli lizwe lizathumela amasosha njengoba selithumele ukuthi kuye kuba le mpi impi yakhona iyabe ise-Iraq so laba ase-Iraq vele kabafuni ukuthi ilizwe leli iMelika iyenza idlakela khona ngale anti la iParliament iseyavota ukuthi amavoto alapha asuswe khona amavoto eMelika adla suswe khona so kakusela ukuhlalisekana kusela ukuthandana lalaba balahle ngoba labana abantu futhi ngamabrothers ngabafowabo lapha.
Lo ke ngumnumzana Mandla Mkhwananzi sizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni le Ohio khonapha eMelika. namhlanje kwezomculo silo James Marabini yebo phela umajaha wodwa Ndlovu esithi sithandwa ingoma ekudlalade lakhe elitsha elithi Ntunjambe yoboke ngo James Marabini lo umajaha wodwa Ndlovu umculo wakhe othi sithandwa okudlalade lakhe lithinti njambila sibonge ke njalo abanye asebesichasile labo lapha basilandelayo uVusi Mpofu seBotswana uLoyisi Ndlovu sibukele esenotes kumbe kungaphi lapho uHappy Gumede uthi amavuko emsakazweni ngisePretoria kwele South Africa lo Lawrence lo Themba laye uyasibingelela ukuthi useDurban ekhaya kuseCholocho hayi siyabonga ke olivalelisayo lamhlanje ngosithandekile mhlanga ngikhona pha eWashington DC.